Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Ngcwabakazi 2022 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibo phela abasukuma bekhathe izikhali, ngakho ke iwelfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu. Nxa sisibe yazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
UZulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela. Ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabusiness.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhu bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizimusi uMnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni ezihalo ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhele lezindlu zokuhlala. UMnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ayahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele Coalition Citizens for Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF umnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqhakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyanazelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asethenjiswa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abaqhakathekileyo ngakukhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, i-peace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintaina i-peace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe waba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho-ke i-welfare yabo nezimbuli zabo iqakatheke kakhulu nxa sisibe yazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqakatheke okunganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nasikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kungukuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba labantu abathaba kakhulu, uthole sele-anawunsa ama-results angekho ofishali, abantu bethabele phezulu nezigcwale ezitaladeni begcine bedistroya la ma-buildings okuthisa imota zabantu. Esakubona kwenzakala eHarare ngemva kokubana uNelson Chamisa lebandla lakhe bethe bona hayi ama results awazibona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila wonke kokhana akulunganga yikho kumongamela sithi hayi abantu bazofunda ukulinda lama institutions aphiwe amandla aphiwe lokwenza ukuthi yibo ababezokhetha ukuphecelele izek yibo abantu abamele beannounce ama results ama elections hathi zani PF hathi CCC hathi loba yiphi ivanda lombangazwe so amazwi lamongameli ngamazwi inspire lokho kwenzakala ngaphambilini ukuthi hayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqandelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana ezidabari konke khona kuyana kufunakali ngakho ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabesifaka uhulumeni
bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo isokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni ungathini ngalokho
yaphuma imoklante commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu wabulawa ngamasotha kulezigangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engile yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaladeni ezokhisa abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe
Ubabuchamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqhakathekisa njengebandla le-CCC njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe ungathini ngalawo mazwi
bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubani uba uNangagwa esekhulumile naye uzaba lokokuthi udahalo utshanisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheka ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle naye vela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe
Loke umnumzana Mabutho Moyo owebandla lezano PF obekhuluma ecingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7. UNtungamile uphinde waxoxa njalo lomsekelo wesikhulumeli seCCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe nithole lamasoja lamapolisa akahoti lutho. Kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho ke dina sithi amasotsha lama-CCC kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuli zabo zizisuthe ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabanja wemaphathi ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professional ngalokho thina esi-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-ZANU-PF nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngisho le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilokubelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akuna yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali la masotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasota abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembise uludu lenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo fourhafule kakula lutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe-CCC asi campaign ifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi indlela sengena within 100 days ama sota ama police ama 77 abantu dibele ikholo labo liyabetheli ngono lalokhu ukuhola imali yezigcini.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kubela lokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections nama-elections adlulileyo. Amasotsha abulala abantu eHarare mhla ka 1st August babethunywe ngubani njengoba laye evele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungweza eManyame abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Limuse khuluma lapho lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimoda isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lolu daba sithandakele emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetrol even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kuwukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabusiness ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabusiness. Asithathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngalo yanyaka ngicabanga ngo 2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathula ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo ezinkulu o food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncitshiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi ivini noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese i-government ke ayizukuzilawula ke inkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni banakho ukuthi lo mthetho bawenze ungasebenzi babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo uma ke ususiza phansi kubo somabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizwe ukwenzeka
lo ke umnumzana Senzo Nkomo incwadi ecubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe limuzwe ixoxa lapho icingweni lo standekile emhlanga we-studio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili kodwa umunye lomunye ingehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50% ukhetho lolu lunga vama lophindwe njalo nge-run up ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya usithandekile emhlanga we-studio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Amandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe
kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni the current deputy president ongumunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha abaphazamise khona as a result iMombasa county I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials and then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga kodwa hayi ngaphandle kwalokho khanye ukhetho luqhubeka kuhle
ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto kumbe hayi bakhona labanye laba abazisondeza eduze libona abantu bethakazelela bani kakhulu
ye eqinisweni nxa uthi yananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister Raila Odinga lo current deputy president William Ruto yikho nje esibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona sazo ukuthi induku loxa kuxaka kuyawela ngapi
ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini
yenxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi hayi kwehlukile kakhulu into enhle lapha eKenya ukuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba-ACT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo. And kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi ibandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa liku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iphathi okuthiwa UDA, laye waqoqa amanye ama-parties baba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili-ke bebesiba le nsolo ayikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa, for example, kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma-polling stations. Kuloyo kudonselwana ngakhona lokho, even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama-electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi engakhampeni lapha, bobabili bebesabalala ilizwe lonke, akula ndawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Loke mnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuzwe ixoxa lapho lo Standile Mhlanga owestudio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine, lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi ezwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele-Russia ngokuhlasela eliwenze kwele-Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele-South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele-Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshonala kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminista wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ekhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ube sesenayo ezweni lakhe. Kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma lapho le Studio 7 SA South Africa. Ku live talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lichoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku soke siba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele South Africa, Botswana, kubo Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona esiswele okokuzinakekela nge-COVID. Nkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo senseze college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha impilo yeZimbabwe inzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ngazo ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sokunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kubo Botswana, ngisiya kubo South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho ngibamba lapha lalapha. Khona hayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami ngithenge lokhu lalokho ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi. Kungasaphambeki eDubai, kubo South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya. Hhayi kuseduze lapha nje ematopu. Ngafaka lami umuzi bese ngendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mngani, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena benguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya bese sitshintsha sesifaka ama-boer goats. Iwotshi, hhayi iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabamba-bamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcina imali. Besithenga ama-assets enye umuntu eyokudla. Manje kathe sisokumele umuntu ayenze ama-projects onalawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uyazama ukucela uze bethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akalungi, silokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wabungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izibaya ze-watch, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe sinye ngifake, ntobhe sinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithola amanzi sagebha impotezi yabamabili sisehlule ukuthi siqoqala sehlule ukuthola amanzi owesibili sawathola kodwa amanzi angkhona amalutshwane so ugcina kusifisela emuva ekulimeni sike sazama ukulima safaka odelele sasibathengisa silivengene emashopu khona pha kubo chopis kubo pedis singene sidelele sugar beans sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.